Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Siyalambulela ngenjabulo kustudio 7, ngolwesithathu mhlaka 12 kuNkwenkwezi 2021, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
ukhetho lweZimbabwe luyadecidwa yikhothi. Kudingakala umuntu ozafika enikeze ijudgment uma kuyukuthi kukanje ikhothi ehambisana lalabo abaphetheyo yikho bemngezelele.
Amagqwetha alwela ilungelo loluntu asekhweze imthethandaba isicelo sokuphikisa ukwengezwa kwesikhathi sokusebenza kukamahluli omkhulu uChief Justice Luke Malaba ngeminyaka emihlanu.
Uke e-COVID-19 beyasifaka kayisiphathi kuhle ngoba abantu nxa sebesebaminyana kunjana uzathola ukuthi lama-mask akhona lawo kasagqokwa kuhle ngendlela lapho kumele khona kugqokwe ngoba wonke umuntu uyabe esejahlile.
Abenhlanganiso yezimoto ezithwala uzulu koBulawayo bathi sebedinga usekelo lwamalunga edale lephalamende ukuthi abakhulumele uhulumende ngodubo lokwaliswa ukusebenza ngalesi sikhathi se-COVID-19 lockdown. Abongi abajabuka eZimbabwe abasebenzela kweleBotswana bamanyene labanye babo umhlaba wonke jikelele ukunanza ilanga ele International Nurses Day. Zonke lezi ndaba nezinye lizozizwa kunomsakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa namhla wengeze isikhathi sokusebenza kukamahluli omkhulu uChief Justice Luke Malaba ngeminyaka emihlanu. Lanxa nje kulokhu khonona ngalolu daba lamagqwetha eseluphikisile emthethwandaba, uMnumzana Malaba ubemele athathe impenshini ngomgqibelo mhlaka 15 lapho afikisa khona iminyaka yokuphumula engamachumi ayisikhombisa, i-70 years. Kodwa ukuguqulwa kwesisekelo sombuso selizwe okwenziwe ngamalunga edale lephalamende kuphe uMongameli Mnangagwa amandla okwengeza iminyaka yokusebenza kukaMnumzana Malaba labanye abahluli benkantolo eziphezulu. Lokhu kutsho ukuthi usezatshiya umsebenzi eseneminyaka yokuzalwa engu-75 encwadini elotshelwe uMnumzana Malaba unobhala ehofisini kaMongameli Mnangagwa. UChief Secretary Meshack Sibanda uthe uMongameli kuvumile ukuthi aqhubeke ngomsebenzi mhlaka 16 lapho obekumele ayiphumula khona ngemva kokubona incwadi yakhe evela kudokotela eveza ukuthi uphile kuhle emzimbeni lasengqondweni. Kulamagqwetha athi okwenziwe nguMongameli Mnangagwa akukho emthethweni. Isicelo samagqwetha layo sokuthi idale le-High Court lesule inyathelo likaMongameli Mnangagwa sizahluzwa ngolwesihlanu. UNtungameli Nkomo uxoxele ohlaziya ezombusazwe uMnumzana Mbuso Ofuzwayo ngalolu daba.
Okuliqiniso yikuthi sesilungiselela ukhetho. So njengoba kuzaba lo khetho siyakwazi ukuthi at times ukhetho lweZimbabwe luyadecidwa yikhothi. Kudingakala umuntu ozafika enikeze ijudgment uma kuyukuthi kukanje ikhothi ehambisana lalabo abaphetheyo yikho bemngezelele. Njalo kufuze sikuzwisise ukuthi sibuswa ngontando kayiphikiswa. So uma ulombuso wabontando kayiphikiswa okuliqiniso ukuthi abantu bangaze bekhulume bethini bazafaka lokho that will make them politically relevant. Yikho bemngezelelele ngoba okamalaba uzabuya enze i-political judgment ezafitha labo bantu abaphetheyo.
Ngamanye amazwi Fuzwayo uthi wena kukhetho luka-2023 singabona kusiba lokuxabana lokudonselana esikubone kusiba khona kukhetho luka-2018 lona olugcine luxazululwa yinkantolo ikhokhelwa nguye uMalaba.
Kunjalo okumenza bemfake khona pana bakhangelela ukuthi ngo-2023 ngokhetho uma kungaphumanga ngendlela yokuthi bawine outright kungaba contested lwana uzafike nikeze ijudgment esuthisa bona.
Yebo, bayakhala abanye bathi ukuguqulwa kwesisekelo lokho kube yinto embi kakhulu. Kodwa bona bezanu PF labanye be MDC bathi hayi selidumele dlula sokwenzakele njalo bathi bona ngaba kubone kuyinto embi kangako siyazi ukuthi kulomunye umthetho njalo osolwa ngabanengi ophakathi kokubunjwa nguhulumende sikhuluma nje owe Patriot Act odinga ukujezisa uhulumende athi ngabathengisi ungathini ngalowo mthetho
iPatriot Bill obviously kathesi wonke umuntu kuvulisa incindezelo ebe umuntu ofakwa amatomu elandele lokho okufunwa yilabo abaphetha amandla
umnumzana Mbuso Fuzwayo ingcwethi ecubungula ezombusazwe ubexoxa icingweni lontungameli inkomo weStudio 7 ekobulawayo Umphathintambo kahulumende obona ngokwethulwa kwembiko unkosikazi Monica Mutswangwa usegcizelele ukuthi abatholakala besephula isiqondiso ze-COVID-19 abagoqela abatshayeli bezimota abakubhizimusi yokuthwala abantu bona bengabhalisanga kwinkampani yezukho bazabotshwa ngoba besabalalisa lomkhuhlane. Inhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association imanyene lezinye isanda ukuqoqa umhlangano lapho abavumelane khona ukuthi bazalobela uhulumende kanye lekhansile yaleli dolobho incwadi ekhalaza ukuthi kuvunyelwe abanye abakubhizinisi yokuthwala abantu ukuthi besebenze. Unkosikazi Theresia Nyathi, umabhalane wogatsha oluphathelane lezimota ezithwala abantu kunhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association uthi sebekhuthaza lamalunga edalela ePhalamende ukuthi akhulume ngalolu hlupho ngoba lungenye yembangela ememethekisa iCOVID-19.
Kulandela ngalona umhlangano sivumelana ukuthi le incwadi ingabuya sesikhulumisana labo. Esekuvumelana ngayo khona ukuthi izinto kazenze kuhle, imonopoli kayifunakali, icompetition kayivunyelwe, secompetition ukwenzela ukuthi bezinye izimoto zezibizo, yamazukho malithwane, and yona izukho kona akula original zukho ngama-private buses abantu. Yikho kono kwesithi njani ukuthi most of them are not even suitable that it ought to be there isemgwaqweni ama abona lawa amanye ihluleka lokukhona uzathola ukuthi amabhasi lawana ayagcwalisa abantu iCOVID yona le protocol ekhona kabayinganzeleli kabalandi abalabo
sikhuluma nje uhlupho lolu solunjani kathesi
uhlupho kakuntintsha ngalutho uhlupho lokho lunjalo lokho kumemetheka lunjalo akulanto esingathi thina kukungono what we have received women is what has been done zingavele zibotshwa ngoba khanye ngani kube kuyi-operation ukuthi ziyadidiniswa yena abantu beyisafa yethi nxa izimoto ezincane zingavunyelwa zibe khona ole mali yakhe uyazingenela lapho athanda khona manje ukhona okwakathesi ukuthi akumelanga ube ne-choice sokumele ukuthi ungene kwizukho whether uyathanda kumbe kawuthandi nenye into abakhala ngayo futhi abadala bathi bona nxa uthwele isaka lempuphu ungena kwizukho kade idadala sokuyi-extra mani kanti ungazingenela emotweni encane imoto ezincane zazingabhadali kathesi sokubhadalisana ikho kunye njalo futhi zi-other thing abakhala ngayo kazifike endaweni ezinye yaphelele endleleni ibhasi lethu lalapho kwakumele okwakusima khona amakhombi afinyeleli khona umtwalo bemthwalo yakhe sebhadala imali yakhe aphinda chiwo futhi emangweni engafiki lapha yakhona
litsho ngani ukuthi ukuphithizela lokho kusemabhasini abantu beswela imota zokuhambisa kungaba lo mthelela ku-COVID-19
into e-COVID-19 beyasifaka kayisikhathi kuhle ngoba abantu nxa sebekuba minyana kunjana uzathola ukuthi la mamaski akhona lawo kasaka sagqokwa kuhle ngendlela lapho kumele khona kugqokwe ngoba wonke umuntu uyabe sejahile njalo futhi enye into abakhala ngayo abadala akuna timetable ayikho i-timetable ukuthi ibhasi ende iyasuka sikhathi bani ifike sikhathi bani njalo mntwana kungela diesel akula notification ezela kudrofo ethi namhlanje bani singangena e-town asilala i-transport kodwa kuphela abantu besuka labo ezindlini babangenise lapho edolobheni ukuthi babafinyelele babiyele ezindlini sekusuka yinkinga njalo le ndaba liyane yayivela ikhona yabantwana besikolo omama labobaba babafundisa abantu abo ezikolweni lapho ababona kungani yikho kubajabulisa khona njalo abanye emalokishini lapha abahlala khona uzathola ukuthathana primary school ikhathana kodwa sebethi kungcono sibahambise-ke lapho esifinyelela khona esifuna kuhanikulula ukuthi abantwana bahanjiswe-ke izimoto zomisana babezi-organiza njengabazali njengezakhamizi bathabele abantwana babushele njalo emakhaya.
Lo ngunkosikazi Theresia Nyathi umabhalane obona ngeziphathelane lezimota kunhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association sixoxelaye ekobulawayo. Kusenjalo ugatsha olubona ngezempilakahle olwe-World Health Organization eZimbabwe luthi luchayela omonge ihlombe ngomsebenzi omuhle abawenzayo ngalesi sikhathi kulo bhubhano lwe-COVID-19 njalo kunanzwa usuku lwe-World Nurses Day. Embikweni eliwethule enkundleni yeTwitter, ugatsha lolu luthi likhumbula njalo bonke ababulawa ngumkhuhlane lo. Ugatsha lukahulumende luthi abantu asebehlaselwa ligcikwane le-coronavirus elizweni selokhu laqhamukayo sebefika phose inkulungwane ezingamachumi amane 38,419 labulala abedlula inkulungwane elingxenye yayo 1,579 selokhu laqhamukayo ngomnyaka odluleyo. Izolo kuphela i-COVID-19 ibulele abathathu yahlasela abalichumi lanhlanu asebehlabe ijekiseni yokwenqabela lomkhuhlane sebesedlula inkulungwane ezingamakhulu amahlanu 539,526. Abongi abadabuka eZimbabwe abasebenzela kwele Botswana abamanyene labanye babo umhlaba wonke jikelele benanza ilanga ele International Nurses Day ngesikhathi COVID-19 ilokhu ihlasela lelo lizwe ngolaka. Umqondisi Dube weStudio 7 usethulela lolu daba isehabrani kwele Botswana.
Kwele Botswana ilanga leli linanzwa lonyaka ngesikhathi lizwe leli dwansa nzima ukumelana le-COVID-19 kodwa lisanda kusungula uhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni yokuzivikela kolumkhuhlane i-Sinovac vaccine evele kwele China. AbeZimbabwe labo basemzileni wokuhlatshwa ijekiseni le. Unkosikazi Patience Dube Leya ungumongikazi wesinye isibhedlela sehabrani ungomunye owabongi beZimbabwe kwele Botswana abade besemkhosini wokunanza usuku lwe-International Nurses Day owenzelwe edolobheni leli.
I will learn some challenges from the hospitals that I've worked in. Everyone is just recognized as a nurse, and you get equal appreciation. I will receive my presence. But the corner, an international thing, I will learn king. We are all treated the same.
Udubendeya uthi ngemva kokudlula umnyaka abelokhu beliswane lomkhuhlane we-COVID-19 sebesiyabejwayela ukuphathisa uzulu ngaleli gciwane lona eliqhubeka limemetheka. Noma nje udubendeya sithi konke nje kuhamba kuhle emsebenzini yabo, umongameli wenhlanganiso emela bonke eBotswana Nurses Union umnumzana uBonolo Rahube uthi kuningi abakuswelayo uthi baqhubeka belahlekelwa bonke ababanjwa i-COVID-19 njalo isimo somkhuhlane sesitshengise ukuthi umsebenzi wabonke uyingozi engakanani.
Botswana has also been necessary to because of the COVID-19.
Ela Botswana lingelinye lamazwe libhalise ukuhlupheka kwabongi okudalwe ngumkhuhlane we-COVID-19. Sesidinge ongaphathisa ukulolonga imizwa yabongi ukuze kwehlise ubuhlungu kanye lokuhlupheka okudalwa yisimo ababhekane laso
ese-COVID-19.
Abongi baphatheke uhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni yokuvikela i-COVID-19 ngemva kokuba iBotswana lithole imbodlela zomuthi ye-Sinovac vaccine eziyinkulungwane ezingamakhulu amabili i-200,000 ezivela kwele China. Iningi labeZimbabwe kwele Botswana kade lingakatholi ijekiseni ngoba waqala ukuhlatshwa abaleminyaka edlula amachumi ayisikhombisa lanhlanu i-75. Iningi labeZimbabwe ngabaleminyaka engaphakathi kwamachumi amathathu i-30 lamachumi ayisithupha i-16. Esinye isizalwane seZimbabwe esihlala eHabron zana Stanley Ncube ulethemba lokuthi labo bazathola ithuba masinya lokuhlatshwa ijekiseni le.
Ye, lathi siyajabula ukuthi amavaccine labo yavele China sebeqalisile ukunika abantu. Njengoba sithembisa ukuthi lathi sivele ekhaya kwale Zimbabwe bazasibiza lathi bengasibandulule. Into esijabulisayo leyo, siselayinini sikhuluma kanje silokhu sizama ukuthi sizibhalise siregister, sisebenzisa amafoni ukuregister. Kodwa nxa kusehlula sizahamba emakliniki siyebhalisa ngobuningi bethu.
noma nje iningi lilindele ijekiseni yokuvikela ku-COVID-19 uhlelo lolu lubikwa luhamba ngonyawo lonwabu ezibhedlela ezimele zodwa abanye besesaba okuza ngemva kokuhlatshwa ijekiseni kubhubhe abantu ababili ngenyanga edluleyo ngemva kokuhlatshwa ijekiseni AstraZeneca kwele Botswana impumelo yokuthi babulewe yini ilokhu ingakaphumi sekubhubhe abantu abedlula amakhulu ayisikhombisa lengxenye i-751 ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19 kwele Botswana kukanti abaphose befike inkulungwane ezingamashumi amahlanu 49,041 sebatholakala belomkhuhlane lo. Ilanga le International Nurses Day kalizange linanzwe ngomnyaka opheleleyo kulandela ukuqhamuka lokubhaha komkhuhlane we-COVID-19 emhlabeni jikelele. Lalo nyaka abongi bananze ilanga leli besezibhedlela zabo ezithineyo kungabuthwana ngenxa yesimo se-COVID-19. Ngingumqondisi Dube oyindaba ze-Studio 7 ngisabron kwele Botswana.
Umthethwandaba we-High Court namhla umise kancane ukuthethwa kwecala elethethwa abesifazana be-MDC Alliance abathathu, onkosazana Joanne Mamombe, Cecilia Chimbiri, Lonetsa Imarova, ukuze kuhluzwe isicelo sabo sokuthi umantshela umtshutshisi abaphethe icala leli besuswe ngoba bethatha uhlangothi. Abathathu laba bathi umantshi uBianca Makwande nomtshutshisi uMichael Razor kumele bame eceleni udaba lwabo luthethwe ngabantu abaqhuba kuhle umsebenzi. Kusinqomo sakhe umahlule we-High Court uvumelane labo Mamombe esithi inkundla yakhe kumele ihluze isicelo sabathathu laba. Udaba lolu lumile. Untungameli inkomo we-Studio 7 uxoxe lomsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafa Svanda ngalolu daba.
UJoanna Lotimbiri bayahlukumezwa ngama magistrate, njalo sokukhanya ukuthi labanye amajaji labo sebefanana lama magistrate ngenxa yokuthi bale pressure kuzani PF. Kululungelo lwabo ukuthi bacele umthethwandaba ukuthi laba bantu bazikhuphe endabeni enje ngoba vele batshengisa ukuba lohlangothi. Sisebele mbale uprosecutor Reza la lo magistrate lo ohla uBianca Makwende ukuthi sebesebenzela izanu hashi isizwe. Ngalokho sifisa ukuthi kube yisiboniso esiqakathekileyo ukuthi umuntu olecala umsulwa njalo amalungelo akhe afanele ukuthi akhangelwe kuhle, hayi ukuphonguhlukumezwa. Thina sithi lokho abakwenzileyo kulungele kuza kwenza abantu beZimbabwe lelizwe leZimbabwe jikelele le international world ibone ukuthi best interest azisekho ezemthethandaba sokuyi best interest vezano yababusayo.
Elithi lina umantshi lo mtshutshisi kudaba lolu bakhanya bethatha uhlangothi, kodwa uhulumende uhlezi ekulandula nje esithi hayi imithethwandaba isebenza izimele, akula kungenela kukahulumende, akula kungenela kwezombusazwe.
Sibona ngani abantu laba bahanjiswa e-Fort Hare University e-South Africa behanjiswa i-Presidential Scholarship besuka ku-Bordergaze Training Center? Ngoba izenzo zabo ngani vela zikho emthethweni ngabantu abasebenzisa ikhothi, ngathi abasebenzisa ikhothi kabi, they are abusing i-court system ngoba bona bazibona ngani ngumthetho ngokwabo. Kambe bangabe lokhu behlupha be-abusa i-justice ukuncitsha abantu i-bail, yena umama lo uJoanna eyi-member of parliament uChimbiri bayamazi ukuthi uhlala lapha ikuhlukuluza. Yikho ke benze kahle, njalo vele siyakwazi inyengi yama magistrate ba-compromised.
Lo umnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance. Live Talk namhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela ukuqhubeka kohlelo lokuhlaba abantu ijekiseni yokuzivikela emkhuhlaneni e-COVID-19 vaccine lokutholakala kwehlobo le-coronavirus elolaka kwele-India, bomakhelwane kwele-South Africa. Abesifazana abadabuka eZimbabwe asebehlala kwele South Africa bakhuthazwa ukuthi basukume badinge indlela zokuziphilisa ukuze bazimele, okuzabangela ukuthi babe lesibindi sokulwisana lokuhlukuluzwa kwabo ngabelisilisa. Uthuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Lokhu kuphume embuthanweni owenzelwe eJohannesburg wokuhlaziya ngezandlubhe lezankathaze zabesifazane lapho kade kule ngcwethi zemisebenzi nakunhlangothi ezehlukeneyo zempilo ezigoqela abacebisi abalwela amalungelo oluntu labanye. Unkosazana Sifiso Ndiweni ongomunye wabomama abakade besembuthanweni lo uthi ziyanda izehlakalo zokuhlukunyezwa kwabesifazane ikakhulu abavela phandle kwelizwe. Unkosazana Sifiso Ndiweni ongomunye wabomama abebebuthene eJohannesburg bekhuluma ngezandlupe lezankathaza zabo uthi kuyanda ukuhlukunyezwa kwabesifazane ikakhulu abavela phandle kwelizwe.
Ama-challenges esihlangana nawo maningi, kule abuse emsebenzini, kule abuse ezikoleni, kule abuse ezindlini. Nasezindleleni uthi lokhu uhamba uma kumele kwenziwe something utshele ukuthi uyi-foreigner, you don't deserve it. So njengama-immigrants sithwele nzima, siyahlukumezeka. Asizitholi izinsiza ezifanele sizitholi because silebhula njengama-immigrants.
Kukula labahlukunyezwayo kulalabo abangasebenziyo abeyame kubomkabo loba omasihlalisane babo ngikho konke abakudingayo empilweni. Abanye ke labo abahlukunyezwayo bese kungenela isihlobo sikhuthaza ukubekezela kuze kuphethe omunye esebulewe. Bakhona njalo abacina bebanjwa ngamandla ukuya emacansini ukuze baphiwe imisebenzi. Olwela amalungelo abesifazane kwele South Africa unkosazana Nobuhle Viji Ajiti uthi abesifazane laba bangekela ukuzilwela bazayifunda ivaliwe.
Like umuntu akhona ugcina sekubulala. So women should find a way to sustain themselves bengadiphendi emadodeni. Umuntu ohlukumezile wakushakazwa kulimaza dinga into vele zokwenza ukuthi uphile kahle uyi-one bekwazi ukuthi yakhokha njani irenti ukwazi nje ukuzimela uyi-one njengomuntu ongumama ungadiphendi komunye umuntu because yinto ehlale yenza ukuthi behlale bebuyele emuva begcina sebehlukumezile abe begcina sebebulawa in the process.
Okuluhlu lwezemfundo njalo engumqondisi wesikolo se-Hope Fountain Combined School unkosazana Zanele Khumalo uthi kuqakathekile ukuthi omama baqakathekise imfundo yabantu ababo ikakhulu abangamantombazana ukuze benelise ukuzimela kusasa.
Umama ma uyorejista umntana wakho ungumama o-responsible, check ukuthi isikolo leso rejista kuso umntana wakho sisemthethweni yini, ungakalahleli imali yakho ngoba kuzakuhlupha kusasa ngoba
ingcitshi kwezokwelatshwa kokukhathazeka emoyeni wenkampani ye-Imizwa Holdings unkosazana Zwakele Saradube uthi kuqakathekile ukuthi abesifazane laba bazi ukuthi bafunani empilweni ukuze bengemukeli loba yini eyenziwa ngabesilisa kubo.
So ungabi lo muntu okufuna umuntu esilisa aze kuwe. You need to find that joy and peace within. Tell your story. Learn the love from Kutubeyona. Obeyona. Start talking about it. Start doing it.
Umgcinisihlalo wenhlanganiso okuyiyo ebiqoxe umbuthano wabomama laba eyezim imbokodo unkosazana Victress Matutu uthi kuyajabulisa ukubona umama beZimbabwe bephakama besethula lokho okusenhliziyweni zabo.
Sibonile ukuthi omama abaneyinhlupho ezidingakalayo abadinga ukuthi ngokuya kwesikhathi lento esiyenza siyenze njalo nje ukuze omama bafundiseke bafundisane ngendlela esiphila ngazo singabantu bokufika lapha e-South Africa nangendlela esiphila ngazo njengabomama ukuthi senzane ngabantwa bethu ukuthi abantu bethu bahambe ezikolweni ngoba kuyinto ehlupha kakhulu nabo ukuthi abantwana bathila njalo amaphepha okuthi bafunde lapha e-South Africa kungabi lesikhathi sokuthi uthiwe umntwana sefunde kodwa sakwazi ukubhala umatric yinxa yokudlala amaphepha.
Ucwaningo oluqhutshwe inkampani ezibalo zikahulumende Statistics South Africa ngo-2018 lukhomba ukuthi phakathi kwamahola amathathu kulesifazana oyedwa obulawayo kwele South Africa, one woman killed every 3 hours. Ngomnyaka ofanayo bebesedlula izinkulungwane ezingamachumi amabili lane over 24,000 abahlukunyezwe ngokocansi. Ngimele Sulu 7 Johannesburg kwele South Africa ngingutuso Khumalo.
Okwamanje ngesizwe udaba oluveza imibono kahulumende weMelika. Ele Melika lizinikele ukusekela amazwe awe Western Balkans emcabangeni wawo kumanyana lamanye amazwe awezekazi le-Europe kanye lakusifiso sawo sokuba ingxenye yomanyano we-European Union lezinye inhlanganiso ze-Euro-Atlantic. Sisebenza lamazwe asemhlobulweni we-Western Balkan lawezwekazi le-Europe angabangani bethu ukuthuthukisa umbuso wentando kaZulu. Ukulandelwa kwemithetho, ukulwisana lenkohlakalo, ukusebenza kuhle kwentathelo zindaba zingahlukunyezwa njalo zikhululekile kanye labenhlanganiso ezilwela amalungelo kaZulu enhlangothini ezehlukeneyo zempilo. Kutsho isikhulumeli sogatsha lokudlelana kweMelika lamanye amazwe omhlaba uMnumzana Ned Price embikweni awethule izolo. Lokhu uthi kuzanceda ukulondoloza ukuthula ezwekazi le-Europe. Ele Melika lithi njalo lizinikele ukuphathisa amazwe awe-Western Balkans ukuqinisa ubudlelwano kwezenotho, kwezokumelana lokuguquka komkhathi kanye lokulondoloza indlela eziqondileyo zokumelana lodlame lokuhlukunyezwa ngele-Russia. Sifisa njalo ukubana sincedise lo mhlubulo ukuba uthuthuke kulondolozwa konke okuqakathekileyo kanye lama-industry ukuba angabhidliki ngenxa yemisebenzi yabakwele China, kutsho uPrize. Phezu kwalokho ele Melika liyahlonipha kakhulu ukusebenzelana kwalo enhlangothini zomvikela okugoqela abangane abasanda kungena kumanyano we-NATO iMontenegro le-North Macedonia. Siyemukela ngezandla zombili inguquko esithe yenziwa ngabe Albania le-North Macedonia, njalo sizaqhubeka sisekela inkulumo zokuqinisa ubudlelwane lamazwe awomanyano we-European Union ezizakwenziwa ngomhlolanja lonyaka, kutsho uPrize. Ele Melika lithi njalo lizimisele ukusekela umsebenzi wokukhuthaza langokulotshwa kwesivumelano sokusebenzelana kwele-Kosovo lele-Serbia esijonge ukuqinisa ukuhloniphana kwamazwe omabili. Siyasekela inkulumo ezilawulwa ngabe-EU, njalo sikhuthaza amacele wonke ukubana angene kulezi nkulumo ngenhliziyo ezilesineke lesifiso sokulungisisa inkinga ezikhona ukuze kube lokusebenzelana okuhle enhlangothini zonke zempilo okugoqela ezombusazwe, kutsho uPrize. Ele Melika lisebenza njalo lamazwe omhlaba ekusekeleni ele Bosnia lele Herzegovina kunguquko eyenziwa yilamazwe ukuze enelise ukwamukela ukuba ngamalunga aweyiyo egoqela imithetho eqondisa ezokhetho ukubunjwa kwe-ofisi e-Office of the High Representative eminyakeni engamashumi amabili lahlanu edlileyo phansi kwesivumelano se-Dayton Peace Agreement. Kubikwa kuncede kakhulu ekulondolozweni kokuthula esigabeni lesi. Yihungahunga lokuthi kungaba lokuguqulwa kwemingcele esigabeni se-Balkans kusenziwa ngokosiko kubikwa kulakho ukubangela ingxabangxoza kuvuselele inhlungu zamanxeba ake aba khona endulo, kugxwayisa uPrize. Kudingeka ukuhlela ngonanzelelo ikusasa enhle yomhlubulo o-Western Balkans okugxile embusweni wentando kaZulu olandela imithetho, uhlonipha amasiko ehlukeneyo lamalungelo oluntu.
Lolo ludaba oluveza imbono kahulumende weMelika. Singakehlukani esikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Amagqwetha alwela ilungelo loluntu asekhweze emthethwandaba isicelo sokuphikisa ukwengezwa kwesikhathi sokusebenza kwamahluli omkhulu welizwe uChief Justice Luke Malaba ngeminyaka emihlanu. Abenhlanganiso yabezimota ezithwala uZulu koBulawayo bathi sebedinga usekelo lwamalunga ayidalela ephalamende ukuthi abakhulumele kuhulumende ngodubo lokwaliswa ekusebenza ngalesi sikhathi se-COVID-19. Abongi abadabuka eZimbabwe abasebenzela kweleBotswana bamanyene labanye babo umhlaba wonke jikelele ukunanza ilanga le-International Nurses Day. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo nosithandekile Mhlangano khonapha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.